akusoze kuncede ngalutho. Uhulumende lapho wenza ipolitiki, uzama ukuthi yena athi amankampani yiwo aphambanisayo, kukanti-ke uhulumende wavela wafaka imali engelasisinto esithi thina ngesikhiwa i-bad money, imali engalunganga. Sithi ukuthi nxa kule user ebhenki, bona bebhenki sebeyathatha i-user bechiye i-bad money naleyo i-Zimbabwe bonds. So abantu besaba khonokho ukuthi izimali zabo ziyathathwa. Azitholi uhulumende ekuthembisa ukuthi uzakunika imali ne-Nostro. Abaningi abazange beyithole leyo Nostro, izithembiso zikamvunda kumteletsha, akunatholi ukuphumayo. So abantu bazama ukuthi bezivikele ukuthi bengabi ngomteletsha. Uhulumende usezonda ukuthi why lina lingavumi ukuba ngomteletsha. Kanti uhulumende ubona ngani sonke sibele, kanti-ke sivusile sikhangele isitothi sonke sikahulumende sisemehlweni yethu.
Abezanu PF bathi osomabhizimusi laba balimaza umnotho ngabomo ngoba befuna lelo bandla linqotshwe kukhetho oluzayo njalo kunqobe elenu.
Lawa ngamanga alihlaza Joko. Umnangagwa wavela watshelwa ngumnumzana u-Advocate Nelson Chamisa samelele ilokhu isigaba sakhe eHarare kudalela ephalamende. Wamtshela wathi imali le eliyilethayo izakwenza ukuthi abantu balahlekele yimoto. Umnangagwa yena waphendula wathi uChamisa ngumfana omncane. UJoyce Mjuruwa umsekeli kamongameli uRobert Mugabe waze wahambisa indaba engumthethwandaba. Siyazi thina ukuthi imthethwandaba yethu vele ilembuzo eminingi nxa enika izinqumo esingathi ngithina ngezikhiwa ezife. Kunembuzo eminingi. Umama uJoyce Mjuru yatholakala indaba yakhe ilahlwa ngamakhothi. So namhlanje akusimangalisi thina nxa abantu sebelahlekelwa yinotho. Ibulawayo City Council injeyana layo isizama ukuthi itshele uhulumende ukuthi sicela ukuthi sicharge abantu ama-rates namanzi, sicharge sisebenzisa i-US dollar ngoba iphepha leli elithiwa yi-Zimbabwe bonds kanti sivela sisinda iphepha leli. Mihla ngemihla imali le iyawa. Ngingasho ukuthi amalanga adlulileyo amathathu imali le ibiku-3,000. Namhlanje imali le ibiku-7,000. Usithi ukuthi umuntu nxa uphethe imali le vele iphethe kubuyanga, kuba longavumi into enjeyana.